Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 7 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusale sikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leMthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla, njalo selisenza ingani lisebenza lebandla leZANU PF.
Umqondisi leMRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZANU PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinilanga engaqhubeke yikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapha elizweni leZimbabwe. So ke akangangihlokozi ukuthi ngize ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kwesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyakenye, lanxa lizakuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Hayi, kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal, and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangelela ukuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona aliyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Yeah, Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu, kulaba abafuye imbuzi. Ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinandile zelelo ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago okweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kasisuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni, inkomo eziningi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December, January. So lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele, ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba le nkinga ezinenxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi yecubungela ezokulima, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla lezanu PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla lemthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulungathi Mpofu. Owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we self determination bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ukuthi abantu babe le referendum bavume ukuthi imthwakazi republic le Zimbabwe republic zehlukane. Uma besebe nceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababoni ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani izano. Abasakhonkothi, abasalwisani lezano, sebephezu kwenye iparty layo ehluthwa izano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili uma befuna i-self-determination le separatist state kunzima mahlabezulu bafanele ukuthi ngabe balezikhali balamabhesi babe lembhobho baba lamasotho kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zindle. Kodwa ke khathesi bangavele batusele izano omqondisi wopresident bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties abazenzele into yabo lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo sebesincweba sebesigolomba asithandi lokho. Thina isitha sethu political esingathi political adversary yizanu PF. Laba abantu abathunywa izanu PF njengabo Monzora labo Mqombi Mqondisi ngama side show basiqedela isikhati le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa izanu PF kuhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi izanu ayilabantu. Umqondisi le MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba leni nkosi hayi izinduna inkosi bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla sabezansi labakamambo. Izibongo zabo Mqondisi Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kuthi ukuthi abantu bonke abakhonza umzilikazi ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art. Le language yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi athi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphe umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ithuba lokuphendula. Wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Okokuqala angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithile support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kuvulwa kwa-chairman wethu eMathebele North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engingasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani ukuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethe simhloniphayo akutshoyo ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana lezanu PF aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yizanu PF kambe kayisiyo yini osesithethisa ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC engicabanga ukuthi abasetshenziswa izanu PF yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguchamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kachamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe izanu PF ngoba okokuqala izanu PF thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo lawo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambili kokuthi basibulala ngegugu round nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lunalela uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Code Triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials awesishoneni lama-MPs konke lokhu sikubonile kumphumela okhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lowo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance lezanu PF azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakumthwakazi ama second class citizens ezweni labo khokho bethu angikafuni ukukhuluma ngepersonality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapi elizweni leZimbabwe so ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento epersonal ngoba sekukhuluma ngami kupersonal njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kaMambo yesi ngamalozi kathi yena ucabanga ukuthi thina zimhlobo bani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lethwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu lisiphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhutshwa lelo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba owayengunkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe idrip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. Iphephandaba lobulembo beinternet ele News Hawks libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini isihlalo webandla le MTC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubuthiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imask. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMatabeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we-COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7 labasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yasenyama yendlovu. Umbono wami kuyedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ayehlukeneyo boTswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho benguna ibaba lembono emningi ku-Studio 7 ku-WhatsApp. Angazi, kababuye bezorejistra abantu bavote, bengavota sincedisa ukukhiphizana ngoba nqabe sithi izanu kayikhitshwe, izanu kayikhitshwe. Belokhu bekhuluma kuWhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume. Kodwa bengabuya bezoregister ngamalanga ezikhathi zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini, sizabona iphuma. Kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma, ngeke sayikhipha. Okwesibili, sixakunukene kakhulu, siphambene abanye bakujamisa, abanye bakumqondisi, abanye bakubani. So ungananzela khona oko konke kwenza ukuthi kwehlule. Kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithime yodwa, ngabe ichamisa benguchamisa, uchamisa banguchamisa, bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwaba kwenza ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonana ehlelwe Studio 7, siyaphila, siyabonga, siyazidlalela indaba zenu, siyawezwa amabandla e-MDC ayakhuluma lokhu lalokho. Hayi, kona kunzima, kunzima shem. Ukuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma ukuthi i-MDC kamonzora support ihambisana le-ZANU-PF. Ungananzelela ikhodi yabasapota kakhulu, ikhodi yabasapota kakhulu vele, njengoba siyazi ukuthi ikhodi vele ihamba le-ruling party ye-Zimbabwe. So ungananzelela, hayi ophuke bazathi abakwazi, bazathi indaba uDubeko Sibanda bayazi ukuthi yaqala kuphi. Thina siyazi ukuthi uTsvangirai wakwazi ukuthi uMakhube uzoba ngumthengisi, yikho wagcina ekhethe uChamisa ukuthi kaphathe isikhundla. I-constitution yabo siyazi ukuthi ayisithi akuphatheni uMakhube, kodwa uTsvangirai wakubona ukuthi akayenzi kahle uMakhube. So hayi babakhuphukeni, hayi dlanini madoda, kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu. I-2 something million yatholwa nguChamisa amavoti, hayi yayingasiyo yena madoda. Nalingayishata kho ngelokhuzeni ngekhodi, but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika uLokhuzana, siyinika uChamisa, siyinika uMonzolo, ngaphandle lize limvale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma-election.
Studio 7, sanibonani, njani nabalaleli bayo. Umama ukhulumile ukuthi sisukeni siyovotela uChamisa. Angazi kumbeni besicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa, siyadura kangakanani. Sisuke khona la eGoli nge-3,000 siyavotela uShona Kompana eMathebeleleni. Angazi kumbeni kumbeni besesuke wakucabanga naloko ukuthi khona siyadura ukusuka khona lapha nje sibuye ekhaya nje. Hayi, mina mama ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi iqhawe lamaqhawe. Hayiyo imali engayibhajethela ukuthi ngizovota. Hayi, kaJamisa le.
Ya, linjani basakazi bakaStudio 7? Mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi idide ingqondo, ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi. Nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani, manje abanye bahlala abanye bahamba, abanye bademonstrate abanye bangademonstrate. So into abayifuna impi yabo bayehluke kukubambana, basoze bayiwine. Istrike yamatichar ayikho kuhulumende, basitakele thina abazali, ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisi abantwana. Nxa kufika be-education bathola amachoko bayekuma ema-blackboarding benza ungani bayafundisa. Uhulumende athi ezikolo kurayithi, kodwa abantwana thina sibhadala imali abantwana bengafundi. So ukuthi singene impi yamatichar kunzima ngenxa yokuthi bona ngokwabo kababambananga. Ukuze thina njengabazali sibambane lama
amathicha ukuthi bona kabaqale babamba neqala. Nxa besenza kanje bexega kanje abanye bebodwa abanye bele akusoze kuphumelela into abayifunayo. So thina soze singene into yabo sizabukela bahlale bengobhare benjalo bekhala behlaba umkhosi bengasoze bahole indaba zabo ngoba bayahleka ukubambana. Ngiyabonga ngapha intaba zintu negadathi.
Amavoko Studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela Studio 7. Mina ngilesami ngedwa isicelo angazi abanye kumbe basinanzelela. Usenkaya. Kati osokusenza amatitsha kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kubo headmaster. Engatshintshwa izikolo kuyini kungani government yona le into engayinanzeleli. So kudala i-corruption enzima kakhulu ngoba abantu aba basakwazi ukuthi basemsebenzini. Ngicela lingayidlulisele leli lizwi ngebezikhangele lezi nto abantu abanjengabojuma abajayele ukukhuluma ku-Studio 7 abake beyikhangele le yinto amatitshala ama-headmaster asakwazi akwenza yezikolo la sikukhangele njengezakhamizi sebeyizakhamizi nje ngeminyaka sebeyihlala ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha njengezakhamizi lokudelela nje yi-corruption nezikolo abake betshintsha izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatitsha abasakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abaholi but lokhu lako kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe umuntu ehlale ezazi ukuthi usemsebenzini hhayi laba sebeyakha izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo kasekho kikho ngiyabonga
salibonani 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 bantu be-Studio 7 abalaleli labasakazi lonke bengilesifiso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni ngundebelo okhulumayo ngisendaweni yemguza lapha enyama indlovu angazi umbono wami ongayisiwo omkhulu akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu elolwazi angeke aluveze ngoba ngesinye isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu ukuhamba uyeveza kunkwamba uyeveza kunkwamba uyeveza kunkwamba uyeveza kunkwamba uyeveza wonke enduneni sile ngxenye into eyilungiswa ngemva kwalokho induna izabha lama bizokubhalwe yonke into ama details wonke kanje kodwa abalolwazi labo basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama CIO ebusuku yambe bathatha kuthiwa bababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnanga kwesenzela ukudubela icala lakhe walenzayo ngoba kuvela into yokucatsha kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela ukuyebotshwa yini kumbuzinikela ukuzama ukuzikhulula ukuthi abantu bazatshontshwe busuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi labantu kade bengani balolwazanyana oyurisele emva behle besabe becatshe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebemfisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubadleli busayo izanu PF abayisekelayo begida sicale begqoka amansaro lezikhiphi ezilamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile ukuhle shwe engqondweni shuwa i-MRP that's why lisizwa kwesinye isikhathi lokuyilisa ukuthi kuqunywe la ngani kuthiwa kade kule sivumelwano sabantu ababambeneyo kuqunyelwa sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela kodwa abantu bona abakwenzayo siyabe singasikwazi ukuthi asikondawunye labo ngiyabonga
salibonani macomrade salibonani macomrade ye ngiceliwe lapha so isicelo lesi sikamba kanje maqhawe kunobaba owayesebenza ebeka ngeminyaka yabo 2000 ePlumtree khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibeka isibongo sakhe ngisakodube ubaba lo wahamba wayadeliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandeni umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo nguSindisiwe Dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa usawundela ukuthi umuntu owahlalahlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala konswazi and then ubalelwe eDombodema kumbe ikho lapha sebeyakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into lengicela lisekhulete kakhulu emagrupini even eDombodema khona lapha around okhona kuma group eDombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye futhi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana owayesebenza ebeka engudrive driver ufuma etholakele afake nje just the audio because information kunzima ukuthi sibhale ngoba labo abakwazi kahle ingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurated ikakhulu ema group ne Plumtree ubaba lo wayesebenza ebheka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana no mamentoli ihambe deliver njoba yakwazi abantu bamabheka ba deliver so uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyi 2 umntwana wakhona ngoyintombazana so ngidibane la etaxini ngesande kushuthi kadembweni emhlanganweni ethembisi yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase sidale nami ngikhona ema groupini kodwa singazama ukuncedisana sikufake ema groupini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even ama phone number wabo ukuthi ningabathola but okwamanje ozathola le information kumbuba bawangikhona inumber zami angangithinta kizo 0746553155 athinte u Richard 0746553155 then ngiza ngixhumanisa lomntana ke ke ngobukhona lapha e Deep Slot kodwa bahlala ngapha e Ivory siyacela nje ngicela kungene ku circulation ningayigcina e group indifake until ubaba ke size simthole
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha lwezempila kahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yeCovid-19 esithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugciwane le-coronavirus ugatsha lwe-CDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempilakahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State umumo wegciwane le-coronavirus umenjani?
Uhulumende weMelika ulokweqhubeka ukuthi azi ukuthi i-coronavirus yaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela. Ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop? How did it start the way it started? Kuyini okwenza ukuthi kuze kube legciwane bona lelo? Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavelele eChina. So bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phakwe lezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yabo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa ukuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako, kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizimbili ukuthi kancane kungabe kungama-scientists abafuna ukuqoba ukuba kwazi, kakhulu kungabe kuyipolitics efuna ukuthi ama-politicians babe befuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasosha, ubona ngani abantu bayakwamukela nalokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasosha e-Afghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi eMelika into ehlupha yi-politics ye-America. Abantu ababethabele ukuthi uTrump usemise usefake isinqumo sokuthi amasosha akhutshwe e-Afghanistan Yibo kathesa sebejinjila sebechothoza uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.